Sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza eWashington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 7 kumabasa 2024 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Sebelungiselela idola elitsha kwele Zimbabwe.
Labantu ababesendaweni naleyo ababesithelwe umthunzi wenyanga ilanga babengasaliboni kahle ngoba inyanga yabisiphakathi kwelanga lomhlaba.
Kusasa kwele Melika ilanga lizasithwa inyanga kube mnyama chu kwezinye izabelo. Umsakazo weStudio 7 usuleminyaka yokusungulwa engamashumi amabili lanye 21. Sarathulela izabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozezwa kulo msakazo. Sebelungiselela idola elitsha kwele Zimbabwe. Abanye bekhala ngokwethulwa kwemali yohlobo lweZimbabwe currency kumbe izigi. Abakhala kakhulu bathi imali le ilakho kuwa njengama-bearers checks lamabhondi. Kuthiwa kulabanye njalo abathi ibhanga leZimbabwe Bank of Zimbabwe lizamile ukulungisa imali ehambelana legolide eligcinwe ebhanga leli. Kukhanya lokuba imali le izaqala ukusetshenziswa ekupheleni kukamabasa. Sixoxe losomabhizimusi olodumo uMnumzana Jafet Mpofu ngemali yeZimbabwe currency kumbe izig.
Ukavina ubonile igolide silalo ukuthi le imali izaprintwa according yegolide silayo langama US dollar esilawo. So thina as business people sikubona ukuthi kungeke kusiaffecte kangako ngoba imali printiweyo imali elingana legold esilayo. So okuyokusho ukuthi imali yethu leyi izithi sizaba yibedrock yama currencies wonke lawo esiza wasebenzisa kusiyafika ku-2030. Njalo sikubona ukuthi imali leyi ingeke iyehle from that 1352 ngoba i-reason yabingasekho ngoba i-gold liyaqansa or i-US dollar ingawa, kodwa kungeke kube le ndlela yokuthi uhulumende engavuka kusasa sesitshele ukuthi imali le isiwile njengale ibhondi besilayo. Ikho lokho okunye okokuqala. Okwesibili sibe sesithi yani imali nxa kuyikuthi lokhu esihamba siyavuka ku-2030 sisebenzisa i-foreign currency yonke lesilayo, osokuyikutho ukuthi i-85% ngokutshelwa kwethu ngokutrade ngayo phakathi kwelizwe. Kutho ukuthi ngenye indlela imali yethu thina esabe siyilayo ama-US dollar lanxa lokhu esecirculator kungazange kube le ndlela futhi ezavela ebantwini bebesebeganga besebekhipha ama-US dollar lawa ngaphandle kwelizwe. Kutho ukuthi kuzanika i-chance yokuthi izigi ibilokhu iprintwa kancane kancane uhulumende layizuza i-gold reserves kumbe i-forex reserves kuphansi, ngoba kuyabe kunzima ukuthi ugavena lowo iprinte imali i-gold engalalo. Yiso isibindi sethu esilaso kukho. Okuyikutho ukuthi nxa kuyikuthi kusasezavuketa imali le isiwile, sokumele ube sichazisile phela kokuthi kathi lokhu kade besitshela khona ukuthi is gold reserves ibanjwe i-US dollar bezokutshintshe njani.
Ye, kodwa kolo manje siyakwazi ukuthi kulabo siphatheleni phela asoze beyichikachika imali yena le.
So osiphatheleni ke endleleni labade betshintsha babe betshintsha le imali beyitshintsha beyiqhubela bani ngoba le inye kayisehli ngaphandle kokuthi ukuthi kuyabe sokule into eyabe sisenzakala kubo ngaphakathi ngala ababe sebefuna bona ukuthi bekwenze okungaqondanga. Kodwa nxa sihamba ngendlela eqondileyo lathi sitrade kuhle njengoba sitrade nge-US dollar yethu kungalalutho, asiboni lutho okungenza kokuthi limali ngawa. Njalo kwabe sekuluhlazo kakhulu kuhulumende nxa imali le ingavuka ukuthi iyiwile, yona kuthiwa is backed by gold.
Angiboni ukuthi osiphatheleni bazaphinda bengene kiyo le ngaphandle kokuthi kube lobunye kule yinye ingqondo engabe isisetshenziswa esesingasaziyo eqondo ukuthi imali le ingaphumeli siya phambili.
Kubonani izahlala yini kumbe uyaphonga ukuthiwa nje yiyo-ke yena leyo elesilinganiso segolide? Kuna phela le mhlabeni onke jikelele isilinganiso segolide intengo yangkhona iyaguquka phela ilokhu itshintshatshintsha lapha asezokuhlupha khona
khonaokho ukuza sibhenefitha kithi ngoba yikho lokho okuzakwenza ukuthi sibuze uhulumende ukuthi imali siyehle njani igolide lingehlanga iyehle njani iamerican idola ingehlanga yikho lapho kathi ugovernor lo sezifake phakathi kwenkinga ukuthi sizahlala sibuze ukuthi imali yethu yehla njani wena usithi ibhekwe igolide
akuphosele ukugcina mphofu
iye yikho khona lokhu esikuthembileyo kokuthi lapha kakusela kuqilwe okuzaphinda benzakale njalo siyabe sikwazi ukuthi eni into eyabe sisenzakala ugovernor lo kutho ukuthi kuyabe sokuleyinye indlela esisuke yena yamphica ekusebenzeni kwakhe ngobe beqalise kuhle njalo sikwazi ukuthi igolide olalo liyimalini lokuzelolayo iyimalini so akula ndlela lapha engiyibona engasijikajika ncama zimbabweni sizavuma futhi ukuthi le imali ibuye phansi futhi siyabe singacabangi sonke.
Umnumzana Japhet Mpofu ngusomabhizinisi olima eNyamandlovu njalo ofuya inkomo kuleyo ndawo. Sixoxela esepulazini lakhe eNyamandlovu. Uzasa kwele Melika, umtunzi wenyanga uzasitha ezinye izabelo kwele Melika. Lokhu kubizwa ngokuthi solar eclipse. Ezinye indawo okuzabe kumnyamaju okwesikhatshana zikuqela eTexas, eLittle Rock, Cleveland, Buffalo, lezinye kuthi-ke esigodlweni seMelika eWashington DC, ilanga lizasithwa kancane. Sebelungiselela usuku lolu endaweni ezijiyeneyo. Sizaphinda futhi njalo. Ye kukhanya ngazani ke abantu abaningi sebethengisa amagogolosi lawa okumele bayofake ebusweni. Kodwa ke kuyabe kutheni kusenzakala lokhu? Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixhume umnumzana Rafael Moyo odabuka eZimbabwe ofundisa izifundo ze-mathematics le-geography eJohannesburg kwele-South Africa.
Kwakuyukuthi kule solar eclipse njengoba sisazi ukuthi inyanga ibhoda around the earth kuyafika kwesinye isikhathi lapho inyanga khona iyafaka umthunzi ebantwini bomhlaba ukuthi bengasaboni ilanga ngokupheleleyo. Yikho-ke ilanga sabe sesilibona part of it, yikho kwenza ukuthi sithi thina i-solar eclipse. Laba bantu ababe sendaweni naleyo ababe sithelwe umthunzi wenyanga ilanga babengasaliboni kahle ngoba inyanga iyabe isiphakathi kwelanga lomhlaba. Yikho lokho esithi ilanga lifile ngoba sesilibona part libolile, ilanga labe libolile.
Yes, siyakubona ukuthi ukubona kwelanga lokhu kungani akujayelekanga. Khonokho ke kuyenzakala kusasa bese kusithi ke okunye okuza kwenzakala ngo-2044 khanyazana kuyadosa kakhulu lapha eMelika. Kodwa lakhona ngapho kwele South Africa leZimbabwe kwakwenzakala akusithethi nxa kusenzakala khonokho abantu abethuki pho bathi kumbe umhlaba usudilika kumbe sokunjalo.
Abantu bajwayele ukwethuka kakhulu ngoba kudala vele babesithi hayi kuhlola into ezinkulu, kungabe kuhlola indlala, kuhlola imikhuhlane, kuhlola into eziningi kakhulu abantu bayethuka. Kulezi nsuku vele ngabona nje ukuthi izulu la iweather yakhona vele yona ayisiyo weather kahle, abantu bayethuka kuba nezulu eliningi, kuba nomoya omningi, kube nezenzakalo nje izithithipithi eziningi zomhlaba. So abantu uma kusenzakala into ezinjalo vele bayethuka kakhulu baze baye inhliziyo zabo zihle maso kwedlulile. Kodwa khona kuba yilokho abathi khona spectacular ngesilungu bakujabulela abantu uma bekubhekile. Kodwa i-advice ekhona ukuthi abantu be-advised ukuthi bangakhabheki ilanga bengalikhangeli ngamehlo, bathenga okungama-binocular okunye okungama-shades okunye kwenza ukuthi kungavulali amehlo abo ngoba i-exposure of ama-eyes to spectacle ilanga lelo kuyabulala amehlo. Khona vele ilanga ungalikhangela nje uhlale isikhathi ama-seconds ulikhangele kuyabulala amehlo. So people are advised ukuthi hayi bengakhangeli ilanga for a long time ngamehlo, which we call bare eye. So bazama ukuthenga okunye okuthengisa emashopu lapho ukuthi bavale amehlo bakhangele through khona ukuthi basindise amehlo abasinde engabi damaged.
Lo ngumnumzana Rafael Moyo odabuka eZimbabwe ofundisa izifundo ze-mathematics le-geography kwele South Africa. Sixoxelaye eseJohannesburg. Umsazo weStudio 7 uthakazelela iminyaka engamajumi amabili lanye 21 okusungulwa kwawo. Kusukela mhlaka 7 Mbabasa kusungulwa umsazo weStudio 7 wawusakaza ingxenye yehola imizuzu engamajumi amabili ngesishona lemizuzu elijumi ngesindebele. Kubekela phambili ukulethulela indaba ezimqoto ngokwenzakala kwele Zimbabwe. Sibonga inhlanganiso ye-United States Agency for International Development yasisekela ngaleso sikhathi. Abasakazi bakuqala kuqala kwakungumoyi uCarol Gombagomba lochampion Chikwetu ababe sethula indaba zesishona kuthi ke kucele lesindebele kwakulo prosecutor Jeremiah Chris Gande loNjabulo Ncube ababesebenza bekwele Zimbabwe waduduka umsakazo lo ngokuya kwesikhathi kwaze kwafika namhlanje lapho sosakaza ingxenye yehola ngesishona lenye ingxenye yehola ngesindebele manje umsakazo lo ulentethele izindaba ezingamajumi amabili lanye 21 emazweni akhuqela eleZimbabwe Botswana lakwele South Africa njalo lezisebenzi ezilithumi lantathu 13 esigodlweni somsakazo weVoice of America eWashington DC manje umhleli wohlelo lwesindebele uPrasidis Jeremiah kuthi-ke uhlelo lwesishona luphethwe nguBlessing Zulu uRejoto umqondisi wenhlelo zomsakazo lo sifisa ukubonga abalandeli bethu bonke abasesekela sonke isikhathi Songe nokusigama esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane ele Israel ikhulumisana leHamas ngokubeka phansi izikhali kulandela ukubulawa kwabantu abayisikhombisa ekade bethule ukudla kwabalambayo eGaza ele Amerika lithi selikhathele ngokwenziwa nale Israel lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press umnumzana Paul Kagame umkokoyikeli wakwele Rwanda uthi umhlaba wonke jikelele kawuzange wenze lutho kubulawa abantu abafika phose isigidi 800,000 kulelo lizwe ngomnyaka ka-1994 kuze kuqhamuke impi yomvukela phakathi kwabohlobo lwama-Tutsi lama-Hutu sokule minyaka engamajumi amathathu kwenzakala isehlakalo lesi lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters sowisikhathi sezamasiko kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu xoxa ngohambo lwakhe labanye abadabuka esizweni sikamthwakazi kade bekhona ngale phansi kwenduna uDakamela bekunomcimbi omkhulu sibili kakhulu sikwamukela kuhlelo Ngwenya akusitshele ukuthi kuhambe njani njalo belisenzani izolo
bathanda ukubingelela Dube abasakazi bethu nabalaleli bethu engingakutsho ukuthi besihambile impela emcimbini oyisimangaliso lo okunikeza imiklomelo owenziwa okhanya sokuyinto yeminyaka yonke inkosi laphana kudakamela oyekuthole babambeni hayi umcimbi uhleleke ngendlela esimangaliso sibone ukuthi futhi lokho sekugqugquzele abantu abaningi kakhulu ukuthi bazigqaje ngokuyibona imangaliso yikubona bonke abantu begqoke imvubulo bebahle bebuyele nje basikweni bakudubuke ngendlela eyisimangaliso abantu beyithakazelela leyanto ngendlela eyisimangaliso
ye singathi kutshoni kuloku nxa sikhangela-ke isizwe sikamthokazi
kungenzeka ukuthi sekuyisikhathi ngempela ukuthi isizwe sakwamthokazi sibuyele ebuyiso maso njengoba uyabona ukuthi kuyasicacela ukuthi ngitsho lentsha iyakujabulela ngempela ukuthi kubonakale abantu belangazelela bejabulela ukuthi kuqhutshwe isiko lamasiko abo asendulo
ye bala khonapha ngamaphitshane usho lokuthi ubonazana imicimbi enje inceda kanganani abantu besigaba sakuyeni khonapho
laphayana bengingathanda ukuthi lezinye izinduna zithathe indlela le esetshenziswa ngoba kudakamela ziqhubeke zikwenze lokho ngoba kuyagqugquzela lezakhamizi ukuthi zibumbane zisebenze ndawonye njengoba uyabona bekukhuthazwa labantu abasebenza kahle emphakathini benikeza imiklomelo lokhona kuzokhuthaza labanye abebenza kancane ukuthi baphakamise amasokisi la izinduna zonke zingakwenza lokhona ngiyakutshela babudube isizwe sakithi sizaba isizwe esiphezulu kakhulu ngoba akekho zaswela futhi akekho zahlupheka phakathi esizweni njalo futhi akekho umuntu ozokhohlwa kuyibo bakhe ngendlela obekusenzeka ngakhona
ye siyambonga lokho-ke ngubaba Umbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu ungatholela kusasa Ngwenya siyabonga
bafaye
okwamanje sike sizwe ukholo lwesikristu silontukamele komo
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamilinkomo lamhlanje silomfundisi thande kosintimkandla usiphathelene mfundisi
sihlangane njalo silokhu siphezu kwendaba yethu yephasika indaba yovuko indaba ye-easter bakhona abantu abadalwa nguNkulunkulu bephelele bengelasici bengelani kodwa ngokuhamba kwesikhathi inhliziyo zabo zagqibeleka zavaleka azazi zaqondakala ukuthi zinhliziyo ezinjani njengoba sibala kuLuka chapter 24 ivesi lika-1-2 esizakuphinda ngokuphangisa okufundeka kanje kepha ngosuku lokuqala lweviki kuntwela ngezansi bafika ethuneni bephethe amakhaba bewalungisile besithu bafumana itshe liginqiwe ethuneni indaba yokuvuka kukajesu kayisiyo mbali nje yebo yenzakala kodwa-ke iyedlula lapho iyedlula ngokuthi umuntu wadalwa ngomfanekiso kakankulunkulu waphiwa zonke izinto ezingamenza abe ngumuntu ongcono ukuthi abe ngumuntu okwazi ukuhlalisana kuhle labanye abantu uze kube ngabantu abazakwamukeleka phambi kobuso bukankulunkulu zihlobo ezithandekileyo abantu okubehlulayo yikuthi inhliziyo zabo njengoba sike satsho zisuka zivaleke ngenkalakatha yelitshe umuntu afise aloyise umntwana afise ukubana ancede abazali ehluleke ngaloko okumehlulayo abanye abantu behluleke ukuhlalisana labo makhelwane abanye abantu lemisebenzini akusebenzeki kuhle labo ngoba inhliziyo zabo zivalwe inkalakatha yelitshe ezinkonzweni abanye bayehluleka ukuthi bahlalisane bakhonze kahle labazalwane ngoba na inhliziyo zabo zigqitshelwe zivalwe ngenkalakatha yelitshe abantu bayafisa ukuba balunge bayafisa abaningi abantu ukuthi babe ngabantu abamukelekayo emphakathini emndenini laphambi kukankulunkulu kodwa kuseselankalakatha zamatshe ezibasibekeleyo ezenza bangazi bafeza izifiso zabo abantu ngazi babone behamba benje ngakho umuntu ehluleka ukuthanda ngakho umuntu ehluleka ukuxolela ngakho umuntu ehluleka ukuhlalisana kuhle labanye ngakho umuntu othanda izinto ezimbi wonke umuntu uyaloyisa ubana ngabe kwenza okuhle sengitshela abazali imbala abazaziyo ubana bayasilela entweni ezithize kulokhu abayikho khona kabafisi ukuthi abantwababo babe njalo wonke umzali ufisela umntwana ke into enhle zihlobo zenkosi ezithandekileyo inhliziyo zethu zisindwa ngamatshe okumele asuswe ukuze sibe ngabantu abangcono abanye abantu umuntu aswele lobuthongo aswele ngitshela lokhu okuthiwa yi-appetite ngenxa yokuthi kule nkalakatha yelitshe uyadinga aswele ukuthi kambe lelo litshe angalisuselwa ngubani abanye baze bahambe ezinyangeni abanye badinge labaprofeti abanye badinge labopastor lalabo okuthiwa ngo-man of God angitsho ukuthi kubi lokho kodwa engikutshoye ukuthi kuyabuka izindlela zokuzama ukususa ilitshe elivalele ubuhle ngaphakathi kwabo kodwa-ke nxa sinanzelela sibona ubana ilitshe leli lingasuswa nguye owafo wavuka uJesu Kristu waseNazaretha ingabe uyakukholwa kumbe akukholwa kodwa kukuzame ulahlekelwa yini uzama ukuthi ilitshe leli elisibekele lavalela ubuhle obungaphandi kwenhliziyo yakho ke lisuswe ake sizameni ukususa amatshe siphile impilo engcono nxa kade sile nhlamba sengasathethisi ngoba uJesu onguye owafo wavuka wafela khona lokho ukususa amatshe avalele ubuhle ngaphakathi wena inhliziyo yakho inhle ungaba khona ukuthi ivalelwe nje inkalakatha yelitshe cela uJesu akugiqele lelo litshe ukhululeke ube ngumuntu owamukelekayo emphakathini sikhuleke babathixo engcwele amatshe asisinda nephasika leli esisuka kulo esiloku esiphakathi kwalo sicela uJesu asiginqele lawo matshe sibe ngabantu abamukelekayo emndenini emphakathini kanti-ke laphambi koso kakho amen
ye siyabonga kakhulu ke ntukameli komo sike siziza abatsha
siyalamukela kwisigaba sabatsha igama lami ngutabo kancube Namuhla sixoxa lomnumzana Aquila Moyo ongene kumincintiswano ye the Jesup Mot Competition khona lapha eMelika eWashington DC endawonye labanye bakhe abayizifundi zomthetho ekolishini leZimbabwe Ezekiel Kuti University. Abane laba abagoqela uThakutswa Nashe, Chinyemba Trish Fende, Lotadiwa Chipunza bangene kule mncintiswano eqhubekela phambili bemele iZimbabwe.
Ngesikhathi siqala ukulungiselela izinga leli, sasilethemba lokuthi sizahamba siyenikela esilakho, kodwa sasingakhangelelanga ukuthi sizafika lapho sifike khona. Njengoba kwakuyisikhathi sethu sokuqala njengeZimbabwe Ezekiel Kuti University ukuhamba for iJSAP Moot Court Competition.
Yiziphi ezinye indubo ezihlangane lazo ngesikhathi lilungiselela imincintiswano le kanye lokulungiselela uhambo lwenu lolu, njalo yiwaphi amanyathelo eliwathethe ukuthi lenelisa ukunqoba ubunzima lobo?
Iqiniso elihle ukuthi asange sahlangana lendubo eziningi. Indubo esingathi sahlangana nazo kwakuyukuthi ukuthi sonke sihlangane, njengoba abanye bebehlala eHarare mina bengihlala koBulawayo, ukuthi ngisuke from koBulawayo ngihlangana la kwiHarare sihamba siyayenza into zamavisa, lokunye kwakufunakala ngesikhathi sona leso lokuhlangana futhi senza ama-oral rehearsals. Kodwa asingeke sadibe kuzinduba eziningi kakhulu ngoba isikolo sethu besisincedisa khonapho okade kufunakala uncedo khona.
Ngesikhathi liseMelika kule mincintiswano, yiziphi izifundo eselizitholile elibona ziqakathekile?
Izifundo esingathi esizitholileyo silapha eAmerica yokuthi iJSAP Philip Moot Court Competition is one of the most prestigious. And uma umuntu esiya kuyo nale competition, kumele athathe isikhathi sakhe, alungiselele, aprepare ingqondo zakhe ukuthi uyakhona, ukwenzela ukuthi mayefika ngala afike azazi yonke into azafika azoyinikeza phambili kwabo judge, yinto esifundileyo ukuthi if you are well prepared for the competition you are going to do good. And kuyamele usebenze ngamandla sibili ukuthi lize likwanise ukufika kuma-final.
Kwabanye abatsha ababona ukuphumelela kwenu lokhu, yiwuphi umbiko wokukhuthaza elingaba lawo kibo?
Kulaba abatsha umbiko engingabanika wona ngokuthi anything is possible. Akulanto abangeke behluleke ukuyenza uma mabengazinikela ngengqondo zabo, ngomoya wabo, ukuthi yiyo le into esifuna ukuyi-achieve. Anything is possible. Kubona bamele besebenze ngamandla sibili, besebenze ngamandla ukwenzela ukuthi banjani bakhone uku-achieve le nto esiyi-achievileyo. Ungeke wayi-achieve overnight, kuyamele abantu basebenze. Usebenze, you put in a lot of work, you research, and you definitely make it. Nothing is impossible. Kufunakala umuntu okwanisa ukuzinikela entweni afuna ukuyenza.
Kusigaba sabatsha namhla besixoxa lomnumzana Aquila Moyo ongene kumincintiswano ye the Jesup Moot Competition khona lapha eMelika eWashington DC endawonye labanye bakhe abayizifundi zomthetho ekolitshini leZimbabwe Ezekiel Kuti University. Abane laba abagoqela uThakutswa Nashe, Chinyemba Trish Fende, Lotadiwa Chipunza bangene kule mncintiswano eqhubekela phambili bemele iZimbabwe. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyabonga kakhulu Tabo Kancube, ungadinwa lokusasa, jahle ekhaya. Wezemidlalo iqembu leHighlanders Football Club linqobe elethe Good Pirates 3-0 emdlalweni weCasilaka Premier Soccer League odlalwe eBaba Field Stadium namuhla. Nansi enye impumelelo yemidlalo edlalwe namuhla. Manika Diamonds 1 Chicken Inn 0, Wange 0 Tele 1-1, Dynamos 0 Bulawayo Chiefs 0. Kusenjalo wayengunozinti weqembu leRail Stars uPeter Mpofu uthi ukungaphathi kuhle imali kudala ukuba abadlali benguqu baphile kwabuhlungu nxa sebekele umsebenzi, kubika uJoseph Njanji.
Kubo futhi akusiloqiniso ukuba emdlalweni wenguqu akula mali, kodwa bakhona abayitholayo. Uhlupho kube sekusiba yikungayisebenzisi ngokuhlakanipha.
Ebholeni yethu kulemali, but what happens is kulemali oyithola wenza ama-sign on fees, abantu bayathola imali yayo. Inyalena say abuse sinangathi i-financial advice ebantwini bakokota abanye bahambile bayadlala kusikwad umafuni bethola imali u-25,30,000 but abazaziwe bahlala kuma-one room basikwathe kwenza ababahlala kuyo. Imali anabayidla bakhulisa next time thina yasibulala thina. But as coming here, the future just coming in a corner for an hour, and Cody is the social. And as the little one thing to say, there are much in my 4 5. Hambi said, sign number 10 in one year, be signing my trip to 2000 in the salary. But it was a custom of the day carrier. It is even a garden.
Umbofu kubekele phambili esithi abadlali basuka belibale ukuba kumele balungiselele ikusasa yabo besadlala ngoba akula mpentsheni emdlalweni wenguqu.
Akula mpentsheni suna kulebela ibhora akusela income akusela mali oyithola yegina kuyo kunzima abantu abaningi abashiyilela ibhora bazihlalele akula nto abayenzayo empilweni kuya kunzima
Umpofu uthole umsebenzi ngesikhathi edlalela iqembu le-Roosters njalo usebenzela inkampani kaloliwe e-National Railways of Zimbabwe.
Ngathola umsebenzi ngebhora u-Roosters sengina ngisebenze e-Railways nyancinisa akufani kunokuhlala imuti yalalizile kubanja nerenti esithi ngiyathola something but abafowethu phandle lapha ningadlala lapho mina impilo yami inzima abala imali yokuthi ngithole isitati sonke le thengi sabantu abathile inzima impilo yakhona kakhulu heyi abe bathole isizo ngoba hayi akwenzi.
Umpofu ozelwe ngomnyaka 1990 udlalela iqembu le-Roots Celtics labatsha ngesikhathi eqala ukudlala umdlalo wenguqu. Kusuke lapho wadlalela iqembu le-Rail Stars lapho adlale khona waze wadlalela iqembu labakhulu ngo-2014. Emva kwalokhu ekwadlala kuqembu lebantu Rovers kanye lezintaba zinduna kuyilapho agcina khona ukudlala umdlalo wenguqu. Imeli yesibe 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Ye, siyabakhulu-ke Njanji, sike sizwe zomculo.
Salbona no vinilelago o kutmen vale lento y camalam lukuzalba kutore y camalom chulo y suiza mobanel y no mucho liga más candy o salba enda venia con cosas es con el lugar de los que evo piti su capa en su enduna un chane comano y a mostrar en la poco blava y ulangqale ngomnyaka ka-2020 lapho ngakhipha khona i-single track ethi ngizomlanda emathuneni. Emva kwalapho ngazokhipha i-EP egoqela leyo ngoma ethi ngizomlanda emathuneni. I-EP sihloko sazo sithi imali yegazi. Manje umculo wami obungakabi khona ebulenjini kodwa ngikhanya lokufaka kwekudala ama-CD asatholakala kimi kunamba zami ze-WhatsApp noma ezokufona ezithi +263 771 761 774 lapho entolakala khona. Ngiyabonga.
ye siyabonga kakhulu jahle ekhaya siya kuthinde sibe lolivalisa emoyeni ilenjabulo mthembo sithemba uthi Dube yilale